engakusho ukuthi uDr Khuphe ulithathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ucibilezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangasoma-delegates ka-2014 structure uye wayistopa i-Congress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda umabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi the anything to do ngento zomhlangano until kwenzawe i-investigation kube le-disciplinary hearing ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona and ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iparty ibulawa ngendlela enjalo ngoba i-MDCT iparty yemthetho iparty elandela i-constitution and into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution yethu ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu ku-voters roll afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga ephathi yethu abangasiwo ama-delegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC.
Ma kuyikuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu bafuna ukwenza okwabo okwabo mathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and le nhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe ukunikeza abantu impilo engcono. So ma kuyikuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kwe-constitution asingeke sibamise ngoba lungelo labo. Thina sithi utshintsho esiludinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulutshintsha esithi ngolwezanu ukuthi into ziyarigwa ama-election ayarigwa and njalo kule corruption lobugebenga lobugelekeqe. Thina njenge-MDC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho. So abangafuni ukuthi basebenzisane la ngoba bona bebona ungathi bale ndlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjiyana wetheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obemele zisetshenziswe ku-Congress wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho ku-voters roll. So ma kuyukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza. Thina sithi siyiphathi yomthetho kodwa ma ifuna ukuthi sisebenzisane adisipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kukuye naye.